Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 9 mpalakazi 2016 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla lePeople's Democratic Party PDP umnumzana Tendai Biti uthi akubunjwe umanyano wamabandla aphikisayo ozabusa kwesikhatshana owe National TA.
Ila eboda ibahla ziyadlula ngaphandle kwe imbeda le building material kodwa okunye konke lokhu kuyadlula kahle kahle umuntu wazibhadalele ijuti yakhe.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi kusukela ekupheleni kwenyanga impahla esesizizaba kuluhlu lwempahla engavunyelwa ukuthengwa phandle kwelizwe ingenisa elizweni luzakhuliswa kancane. Kuleviki kuhlelo Woza Friday sileqembu le Malunga Brothers lona elichaya umhlobo wengoma zeKanindo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla lePeople's Democratic Party PDP umnumzana Tendai Biti uthi uhulumende womanyano waba lamaphutha ngenxa yokuba wabunjwa ngenjongo yokulungisisa inkinga inye kuphela eyokuthi ngubani owanqoba kukhetho. Intathela izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukubunjwa komanyano wamabandla ezombusazwe yaphikisayo ngaphansi kweNational Transitional Authority ekhankaselwa libandla lakhe ubithi uthi kuzophathisa ukulungisisa inkinga zombusazwe lomnotho welizwe. Emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe emahofisini ebandla lakhe ubithi uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokubumba lumanyano ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo ezibangelwe nguhulumende kamongameli Robert Mugabe leZANU PF osephelelwe ngamacebo.
The GNU was created to deal with one crisis and one crisis alone, which was the challenge of legitimacy.
Uhulumende womanyano wawuqondane lokulungisisa inkinga eyodwa kuphela udaba lokhetho ngoba sasiqilibezelwe kukhetho lukaJune ngomnyaka ka-2008. Kulomanyano we-NTA sithi kasibe le ndlela ezelungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo okungazange kwenziwe nguhulumende womanyano. Lo hulumende womanyano kwakunguhulumende nje owayengenelisi ukulungisa okwakungaphandle kwezombusazwe.
Umsekeli wakhe umnumzana kucacaphulu uthi ukubunjwa kwe-NTA kungakayiwa kukhetho kumqoka ukuphathisa ukuzivala zonke izikhexe ebezikhona ngesikhathi sikahulumende womanyano kwezomnotho lezombusazwe.
Ziningi izinto ezenzakalayo ezenza ukuthi singaboni ikusasa yethu siyibone kahle. And what we are saying, akula credible election ekhona izinto zinje. Uhlanya kuphela yilolu ngathi lungaya kwi-election. Lanxa sisazi ukuthi singangena kwi-election njenge-opposition, nxa singaqoqana singayiwina, kodwa siyazi ukuthi izajonjwa.
Eqhubeka ethi okuveza uqatheka kokubunjwa ngesiphangiphangi kwalomanyano we-NTA yindlela umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ahlele ngayo imali kahulumende kuyimali engekhoyo ezontshontshelwa abantu banye abavele bephiliswa nzima nguhulumende munye.
Ibudget kaChinamasa kubonakale ukuthi ibingaso budget elengqondo. Kubonakale ukuthi ayi-addressanga izinto ze-economy. Enye into etholakeleyo ukuthi uChinamasa uvumile ukuthi kule 3.5 billion isikweletu esilazo i-budget deficit. Khonoko ayisiyo into esimangalisayo kodwa into esasivele siyitsho. Okutsho ukuthi i-budget deficit leyo is almost 30% of i-GDP.
Abe-PDP bathi eleZimbabwe selivele selikusibanga sokuguquka nxa kukhangelwa okwenzakalayo ukulwisana kwabakubandla elibusayo eleZANU PF isimo somnotho kanye lokuqonga kwenani labasakhulayo abangelakho kokwenza lanxa befundile. Kungakho bethi lesi yiso isikhathi esilungileyo ukubumba umanyano we-NTA lapho uhulumende weZANU-PF ebuthakathaka ebhekane lezakhe inkinga eziningi kwezomnotho lezombusazwe esephelelwe ngamacebo engazi ukuba aqalele ngapi. Ngakwelinye icele, inkokheli zaleli bandla iphatheke ngempizayo zomdeni ezingapheliyo kungela ozihluphayo ukukhangela inkinga uZulu abhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Patrick Jinamasa uthi kusukela ekupheleni kwenyanga kulenye njalo impahla isiza kuba kuluhlu lwempahla engavunyelwa ukuthengwa phandle kwelizwe ingeniswa elizweni. Esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi izolo uChinamasa uthe injongo yenyathelo leli kunye lokukhwezwa kwemithelo yenye impahla engena elizweni ikukhuthaza uZulu ukuthi athenge impahla elungiswa elizweni ukuze umnotho uthuthuke. Kodwa leli nyathelo kalemekelwanga ngabaningi kakhulu abaphila ngokuthenga emazweni amanye angomakhelwane kakhulu ngalesi sikhathi imisebenzi ingekho elizweni. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni eye International Cross Border Association uMnumzana Dennis Juru obesemngceleni weBaitbridge othi yena inyathelo likahulumende libisela muva ingqobela phambili.
Ila eboda ibahla ziyadlula ngaphandle kwe imbeda le building material kodwa okunye konke lokhu kuyadlula kahle kahle umuntu wazibhadalele i-duty yakhe.
I-duty yakhona ebhadalayo ikhanya ingayisiningi kakhulu yini?
Hayi, yona le sijwayele yona i-40%. Umuntu wazibhadalele i-40% yakhe adlule ngezinto zakhe akula problem la iboda.
Kusho ukuthi u-statutory instrument lo umthetho lo obuthiwa wona impahla zingangeni kuhamba njani?
Ngibona kungane le i-statutory instrument number 64 isebenza kubantu labana abamakhampani kumbe abathengayo la magonyeti, hayi la bantu abagade amabhasi lalaba abaphathisayo namalokuzweni lamakhombi akula problem la eboda. Ingawazi kukomesha ole
njengoba kuthiwa khona kubudget sokungezelelwe ezinye njalo impahla kumthetho nalowo. Wena nxa ukhangele khona pho eboda kukhanya kusenzakala yini khona?
Hayi, akukhanyi. Angazi, maybe emaphepheni abo imthetho yabo emaphepheni, kodwa la practically ayiko le nto, ayiko sili. I-government ifuna imali empela, bafuna imali lapha, abafuna ukurestore ezinye lezi.
Alo ke ngumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni i-International Cross Border Association, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esemngceleni weZimbabwe leSouth Africa eMusina.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda, +1 202 465 0318. Kutwitter thumela kuStudio 7 usebenzisa i-hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Unkosikazi Grace Mgabe, umkamongameli Robert Mgabe lendodana yakhe uRussell Gorereza babikwa bengakaphendule amasamanisi abathunyelwe ngumthethwandaba ubethe sayicala lokuhluthuna ngodlame izindlu ezintathu zomunye umnini bhizimusi odabuka kwele Dubai ehlala eZimbabwe umnumzana Jamal Hamed. Lolu daba olukhwezwe emthethwandaba weHigh Court luveza ukuba unkosikazi Mgabe lo mntanakhe uRussell bathatha ngodlame izindlu ezimbili zika Mohammed emzini weAvondale lenye eseBorodel. Insoli ezisebenzela emahofisini kamongameli yizo ezibikwa zihlala ezindlini lezi. Lokhu kulandela ukufuthelana okuqhamuke phakathi kwababili laba ngemva kokuba unkosikazi Mgabe ethenge indandatho yamadayimana elentengo yamadola edlula isigidi i-$1.350 million kuMohammed eDubai. Unkosikazi Mgabe ubikwa ethe sokulapha wathi kasafuni lindandatho esefuna imali yakhe esiseDubai eseyaphunyiswa elizweni kusetshenziswa ibhanga LSBZ. UHamed uthi ubesezama ukubisela limali kancane kancane kodwa uDubo ukuthi usesethuselwa lokuhlukunyezwa. LeZimbabwe elizamanyana lamazwe omhlaba jikelele kunanzeni ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele World Human Rights Day kusasa. Abalwela amalungelo besola kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokuqhubeka esephula amalungelo. I-commission ebona ngezamalungelo kaZulu elizweni iZimbabwe Human Rights Commission ibikwa izaqhuba umkhosi wokunanza ilanga leli eGweru. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Lila ngeqhakathekileyo Nkomo okumele ukuthi abantu bonke ngabali langazelela bali thakazelele kodwa masikhangela ilizwe njengeZimbabwe kunzima ukuthi sithi amalungelo abantu akhona abantu balawo amalungelo wabo ndalo lokuthi sithi abantu waphila kuhle elizweni elinjengalelana ngoba lilizwe lendlala khona ukuswela ukudla lokuswela imali ingeyakho isebenzele ngesilungu yikho kuthiwa i-violation of a right. So ilizwe elinjengeZimbabwe yilo ilizwe ku-21st century eliphazamisa indlela abantu okumele ukuthi ngesikhathi sesikuso lesi bayathakazelela amalungelo abo njalo ngabayawathola ngokupheleleyo yikho esikubona kusenzakala ilizwe leZimbabwe manje.
Siyazi kule commission ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo elizweni iZimbabwe Human Rights Commission ungathi kukhona okubambekayo ekwenzayo na?
Kufana Nkomo lokuthatha isela uthi libe yilo elizakhangelela ukuthi ligcine impahla zingatshontshwa lena liyilo elilisela angithi vele lizalitshontsha amalungelo abantwana lawo esikhuluma ngawo i-commission le eyiyo eyabekwayo ukuthi ibona ukuthi iyawakhangelela iyenze uzulu awathole iwalangazelele abantu abayibo abaphezukwayo abaphila abayikhangeleleyo abayiba bayilondayo yibo abantu abephula amalungelo kazulu wonke jikelele angithi sikhuluma ngabantu abalamagazi abantu kusukela ngesikhathi se-ground namuntu umuntu onjenganalowo uzajeni uyakukhangela akunike amalungelo akho oluntu yena wakubulala izihlobo.
Hello ke umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula izombusazo bekhuluma le Studio 7 ecingweni esebhilitani. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamuhla lapho esixoxa khona ngoluhlu lwendleko zikahulumende olomnyaka ozayo ka-2017 olwethulwe ngumphathintambo wezemali. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela eMelika umnumzana Ashton Carter uncome ibutho lakwele Afghanistan ngokuzinikela kwalo ukulwisana labahlamuki besiTaliban emanyene lebutho lelizwe lakhe. uMongameli John Mahama wakwele Ghana uthi uza kwemukela impumela yokhetho olwenziwe elizweni lelo ngolwesithathu. Inhlanganiso eziningi zezindaba zithi amavoti asebaliwe aveza ukuba uNana Akufo-Addo webandla eliphikisayo le-New Patriotic Party wengaba enqobile ngesilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini i-53%. Okwamanje ke sizwe udaba luveza imbono kahulumende welemelika.
Elemelika limanyene labo hulumende bamazwe omhlaba abalwela amalungelo oluntu intatheli izindaba lamantombazana. Empini yokulwisana nalo mkhuba wokwendisa amantombazana esisemancane loba endodeni abangayithandiyo. Le yinkuthazo yenziwa emhlabeni jikelele kubika ummeli wemelika endabeni zabesifazane u-US Ambassador at Large for Global Women's Issues uCatherine Russell. Ethi isimanga ikuthi umhlobulo wemazweni ase-Americas usubhekane lalolu dubo ngesilinganiso esikhulu esilokhu siqonga kulokuthi sehle. Ucwaningo soluthe lwenziwa ngalo mkhuba luveze ukuba ukuze uqedwe kumele kuthathwe amanyathelo aqinileyo ngoba lungasozelwa ziphelela lulodwa. Ukwendiswa kwamantombazana emuntwini abangamthandiyo loba besesebancane kubikwa kuvame ukudala ubuyanga njalo kuvimbe abantwana ikakhulu abangamantombazana ithuba lokuthola imfundo. Okujabulisayo ukuthi lomhlobo lo ulemithetho elakho ukuqeda lomkhuba, kutsho uRussell. Elemelika selizinikele ukusebenza nzima ukubona ukuthi limithetho iyalandelwa ngokuqinisa inhlelo ezivimba ukuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana ezimulini ngodlakela oluqondise kibo i-gender-based violence. Lokukhuthaza nje ukulondolozwa kwelungelo labesifazana lamantombazana ikakhulu abadabuka emazweni asathuthukayo. Sikhuluma ke nje eleBrazil libikwa likhokhela kulomhlubulo ngokuba lenani eliphezulu kakhulu lamantombazana endiswa esesemancane. Kungakho ke elemelika lisebenzelana lohlangothi lwenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba olubona ngenhlelo zabantwana olwe-UNICEF ukusekela inhlelo zamantombazana ukuze afinyelele izifiso zabo empilweni ikakhulu kwezemfundo. Phansi kwalolu hlelo amantombazana anikwa ithuba lokusebenza phansi kwabesifazane asebephumelelo ezigabeni ezijiyeneyo zempilo kungaba kwezamabhizimusi ezombusazwe lokunye. Kodwa ke u-Ambassador Russell uthi kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze lolu dubo luphele kulomhlubulo wase-Americas.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Abakubhizimusi yokuthwala impahla umalayitsha sebethwele gadalala ngemva kokuba amapholisa akwele Botswana esungule ukubahlawulisa uma bethwele badlulisa amalawulo njengenhlala yenza. Lokhu kuza ngesikhathi sekhisimusi lapho umalayitsha abavame ukuthola ibhizimusi enengi khona. Okuninga sikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya eseHaveron kwele Botswana.
Umnumzana Obethi Mkuni ungomunye ubhizimusi lokulayisha phakathi kweHaburoni kanye lakobulawayo, kodwa uthi usebhekane lomgoqo omutsha kubhizimusi lakhe ebelivele selikhanane lobunzima ngemva kokuba uhulumende avalise ukungena kwempahla ethile esetshenziswa endlini iphuma phandle kwelizwe. Umguni ukhala ngokuhlawuliswa amapholisa eBotswana umango wonke bekhulana ngokuthi balayitshe okudlulise amalawulo.
Kunzima kakhulu kathesi ngoba sikhangelele ikhisimusi. Amaphosa eBotswana asihlupha kakhulu, asisakwazi kumbe u-overloader kumbe kunga-overload ngoba enesikuthweleyo kuthiwa yi-overload and bayasabe sicharge. Kukanti-ke sikhangelela ukuthi senze imali ngaleleli thuba esilikhangeleyo.
Abatholakala belayitshe kakhulu bahlawuliswa inkulungwane zamapula kusiya phezulu ngemva kokuba amapholisa eBotswana ecele ukuthi akhuphukise le nhlawulo ekuqaleni komnyaka. Omunye wakhe uJameson Ndiweni uthi njengabo malayitsha kumele bedle ngenani lempahla abayithweleyo uma isehliswa kutsho ukuwa kwebhizimusi.
Ukuba mnengi kwemthwalo yikho okusisizayo ukuthi lathi sibe lesikutholayo okuyi profit yethu kumbe ningathi i-gain yethu, ngoba imthwalo onxa emlushwana kabe ungelanto oyihambeleyo. Uzafica ukuthi sulahlekelwe into eziningi, awutholanga mali ku-trip eyodwa.
okunye okubathwalisa inzima ukuthi bengazama ukungenisa amafutha ezimota bona seqala ukuselakala ekhaya bayabotshwa kugcine kusenza ukuthi bazame ukwafohlisa nsitha.
Madoda kwezima, ipetrolu yiyo esesiphila ngayo osokusenza ukuthi abantu bengangeni la bengene iganga, yiwo ama-charges akhona eborder. Nxa kungala ama-charges babe befuna ilayisensi bahle bekuthathele. So okulula ukungena iganga sithwele nzima, abanye vele sebephila ngalo iganga.
Inhlupho zabomalayitsha azipheleli khonapho ngemva kokuba uhulumende afake imitshina yokuhluza impahla etholwe izimota ama-x-ray scanners emngceleni. Lokhu kutsho ukuthi noma impahla engakanani iyabanjwa behlawuliswe umthelo weduty uma bezama ukweqalayo ngomkoto. NguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisavulongolo Botswana.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu ele Caps United elinqobe umncintiswano weCasalaga Premier Soccer League yalomnyaka selixwayiswe ukuba lithathe amanyathelo okuqinisa leli qembu lapho lilungiselela imidlalo yemincintiswano yenkezo ye 2017 CAF Champions League eyamazwe awezwekazi leAfrika ngomnyaka ozayo. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lanxa lidlale kahle ukwedlula amanye amaqembu eZimbabwe, iqembu lemakepekepe kumele libophe ziqine ukuze limelane lamaqembu akwamanye amazwe aweAfrika. Iningi labo lithi kumele iCapes United idinge ukuthenga abanye abadlali abedlula abathathu kumbe ukuze lenelise ukumelana lamaqembu awezwekazi labensundu.
Ithi waza waza Friday my darling. Was a Friday, seven zupogine.
Woza Woza Friday. Kuli viki kuhlelo Woza Friday sileqembu le Malunga Brothers lona elichaya umhlobo wengoma zekanindo. Okunenga sikuzweni ku Joseph Njanji esichasisela ngemdlalo lemgoma leze zekanindo ngokugcweleyo.
Iqembu lamalunga Brothers liqembu elabasakhulayo elenyanga ezinhlanu lisebenza lisedolobheni lakoBulawayo ngemva kokubonwa nguDecent Ndlovu yena ojabulele indlela ababeqhunza ngayo iziginci ngesikhathi bechaya endaweni yemthwakazi yesemadobho.
Basuka kwaba leshoko emthwakazi yena ngasenza obizwa ngomunye umngane wami lapho wasithi awufuna simncedise asahamba sayakhona. Ekufikeni kwami khona ngale ngathola ukuthi bayadlala amajaha lawo. Ngayithanda indlela ababedlala ngayo, manje basebesiba lokukhala ukuthi bakhala ngokuthi i-instrument babengalayo. Then azithi ha madoda mina ngisebenza la manje ngithanda ukusupporta ama-upcoming artists izikhathi zonke. So nganconwa liyenzeni lihlanganise libuye endle. Sibone nje sizahlala nini sonke sizaqalisa la from there ngoba ngambona i-talent labo abalala. So yikho kubuya kwabo lapha sazohlala sonke.
Iqembu leMalunga Brothers libunjwa ngukholisani Moyo onguye umkhokeli weqembu njalo leminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa. Kukhona njalo uClement Moyo oleminyaka engamashumi amabili lane njalo otshaya ama-drums. USidney Dale oleminyaka engamashumi amabili otshaya i-lead guitar. UPrince Nyati oleminyaka elitshumi lathoba munomunye otshaya i-rhythm guitar. UNqabutho Spanda owenza ama-backing vocals kanye lo-bassist uShepard. Ukholisani Moyo nguye obumbe iqembu leMalunga Brothers ngesikhathi esahlala elizweni leSouth Africa.
Group lena ngathi ngiqale 2013, ngiqala ngisegoli. Lapho ngaqala ngihamba khona leMali abashining stars. Akusho ukuthi ngasilabe ngafunda khona konke istyle zonke ngasenzithi hayi nami njengendoda ngcono njani ngike ngibaleke ngenza okwami ngedwa. Yikho kubuya kwami ekhaya ngasenzizohlanganisa le group le lapho ekhaya ngo-2015. Sengirekhoda ama-albhamu amawu-2. Ethi Hlokoloza, ethi Umenzile. So ngithe uma ngifika la ekhaya ikuhlangana lo Ndlovu-ke, uNdlovu wasesincedisa ukuthi hayi madoda njengoba lile plan esingcono ngilincedise nami, yikho namhlanje sila.
iqembu lemalunga brothers galikacindezeli kwele Zimbabwe njalo kwamanje lichaya endaweni ezehlukeneyo ezigoqela eMarisha yodumo eselokitshini lasemagwegwe namba bephuma enkundleni yengoma yokholo ethiwa uJesu uyingonyama. Mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Oza 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 lazo oza Friday lelo ke liqembu lemalunga brothers ebe kuhlelo lwethu Oza Friday yiko ke okuphelela khona inganekwane yalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele emhloko zendaba besilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uMnumzana Tendai Biti, uthi akubunjwe umanyano wamabandla aphikisayo ozabusa kwesikhatshana we-National Transitional Authority. Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uthi kusukela ekupheleni kwenyanga, kulenye njalo impahla isiza kuba kuluhlu lwempahla engavunyelwa ukuthengwa phandle kwelizwe ingeniswa elizweni. Sizwe ke iqembu le Malunga Brothers kuhlelo Woza Friday. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama ngu Chris Gande ngilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.